Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ethule imithelo etshiyeneyo ebalisa okuhlawulisa uzulu amasenti amabili kudola linye ngalinye lapho ethe wathenga impahla ebiza imali ephezu kwethumi lamadola i-$10. Inhlanganiso yezimtha ithi amalunga ayo awenelisi ukubhadala indleko ezibalisa le mali yokugada amabhasi ukuthenga ukudla eyokwelatshwa ezibhedlela leyokubhadalela izindlu abahlala kuzo. Izimtha ithi uhlangothi lwababalisi yilo obeluvele luthola imali ephansi kakhulu engeneliyo ukuba baphile engafiki ku-poverty datum line kukanti udubo lwabo soluphindwe kabili ngengxabangxoza ekumnotho welizwe. Iningi lezisebenzi ezikhulume lalomsakazo zithi zibhekane lohlupho olufanayo. Omunye wazo kungunkosikazi Ivy Banda osebenza koBulawayo.
Ama-price nge-bond note akhwelile okungenzeki. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo bathi 150 nge-bond note, nge-US dollar bathi $30. Half of isalary for izinyo. Angisakhulumi ngama-basic awukathengi khona la isalary yafo yakho siphelile. Umbono wami bekuyukuthi uhulumende angenele since ama-US dollars asesemalutshwane.
Wengeze wathi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngoba iholo elitholwa liningi lezisebenzi alihambelani lentengo yempahla lokunye.
Ukwenzela ukuthi umbalisi laye abe ngumuntu okhululekileyo elizweni lakhe athenge ngesalari yakhe izinto zakhe izikwane zonke. Ababalisi njalo bathola lolu hlupho ku-transport bebebhajethile ama-50 cents for umthova but ukhwelile inyanga ingakapheli so sokumele bayebhadala $1.50 nxa kusakhanya kodwa kungaba mnyama ususwa yi-$2 ayisaneli isalari yabo nxa kungamabhonzi. So kazame ezinye indlela uhulumende angazenza ukuthi iyanele le mali.
Kodwa umnumzana Musa Chabalala waseManresa edolobheni leHarare uthi kavumelani lokuthiwo yinhlanganiso yezimtha.
Le nto ekuthiwa ngabezimtha ukuthi bafuna ukubhadala nge-forex khanya ngani ayilangqondo kakhulu ngoba abantu laba abangenisi forex ngisho okwabo basebenza under i-government. U-government lo omele ukuthi ngawo ngiyongenisa i-forex akayingenisi, so bazayithatha kubani? Yithi futhi thina esiyidingayo sidingirisa sithengisa sihoda phinde sibanike futhi basibhadale ngayo. Hayi, mina ngibona ngani akuba nento lokho.
Ababalisi bathi uhlangothi lwezemfundo lungaphazamiseka elizweni nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zabo. Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lenkokheli enhlanganisweni yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions njengoba udaba lokubotshwa kwenkokheli yalinhlanganiso lulokhe lusemthethwandaba. Ababotshiweyo laba ngeviki ephelileyo babalisa umkhokheli wayo umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo behlukunyezwe ngamapholisa kuviki ephelileyo ngesikhathi befuna ukukhokhela isisebenzi ekutshengiseleni ngenxa yodaba olufanayo bekhala ngakho kanye abezimtha asebekhala ngakho phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa umnotho welizwe. Yikhona luzoziwa mhlaka 30 Mfumfu udaba lwenkokheli yeZCTU ngemva kokuba abekade bebotshiwe laba betholiswe ithuba lokuhlawula amathumi amahlanu amadola ngamunye kuyimali yesibambiso ibail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.